So we see card is in Dabago VOA in Debele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 12 kuNtulikazi 2023, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilincumelo la ukuthi khona usenzi yakhasukere engabi khona kuballot njalo ukubekwa kwakhe nge-nomination court kufakwe eceleni kwathiwa khona hayi kube kungalandelanga i-constitution yelizwe njalo thina siyahamba e-constitutional court siya-aphila khona ngale njalo asisoze sime ukulwisa
umthethwandaba o-electoral court wethule isinqumo sokuvimba umnumzana Sevia Kasukwere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele
lokho uma sisiqathanisa ama survey la evela ku elite research survey le Afrobarometer ziyavumelana ukuthi abantu bezimbabwe siyahlupheka asila msebenzi kule corruption kule a lot of things ezenziwa izana lekhulume into ezingalunganga
Ophenyo oluqhutshwe inhlanganiso ye Elite Africa Research ngomhlangula luveza ukuba iCCC likhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa yilakho kunqoba kukhetho lukamongameli umanyano we-NATO lamhla unqume ukuthi uyasekela ukuthele Ukraine libe lilunga lomanyano lo lanxa ungacacanga ukuthi lokho kungenzeka nini zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo Umthethwandaba o-electoral court wethule isinqumo sokuvimba umnumzana Sevia Kasukwere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele usithi angavunyelwa ukwenza njalo engavunyelwa ukwenza njalo yabe sephule isisekelo sombuso uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
lesi sinqumo sikamahluli we-high court uJustice David Mangota esethulwe emthethwandaba we-electoral court lamhla Siza ngemva kokuba umnumzana Lovedale Mangwana webandla leZANU-PF ekweze udaba lwakhe ephikisa ukuvunyelwa ukubhalisa kukaKasukwere ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe esithi ngoba ube sehlale phandle kwelizwe okwesikhathi eside ngakho kakumelanga avunyelwe ukuncintisa kukhetho. Igqwetha likaMangwana u-advocate Louis Uriri ulandisa ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
The court has declared that the acceptance of his nomination papers by the nomination
court was kwamapepa ake arare okungeke emthethweni njalo ngenxa yalokho ngeke akwazi ukuncintisa kusikhundla sokudinga umongameli waseZimbabwe
kodwa igqwetha likaKasukwere kulolu daba unkosikazi Jacqueline Sande uthi bona sebezakhweza isicelo sokuphikisa lesi sinqumo
Ilincumelo la ukuthi khona uSevia Kasukwere engabi khona kuballot njalo ukubekwa kwakhe nge-nomination court kufakwe eceleni kwathiwa khona hayi kube kungalandelanga i-constitution yelizwe njalo thina sithi siyahamba e-constitutional court siya-aphila khona ngale njalo asisoze sime ukulwisa usize siphumelele.
Esipha umbono wakhe phezu kokwenzakale emthethwandaba edabeni lukaKasukwere umnumzana Dlela Ncube uthi asimangalisi lesi sinqumo
abaningi bethu besisikhangelela ukuthi vele sizaba njalo nxa ulandela ezepolitiki lezemithetho kuleli lizwe
kodwa elinye lamagqwetha alodumo umnumzana Abraham Mateta uthi kulusizi lokho okwethulwe umthethwandaba nxa kukhangelwa udaba lombuso kaZulu esithi njalo kunengi okungaphathwanga kuhle kulolu daba
savele saphambanisa ngoNovember 2017 silalele amabutho esitshela ukuthi kwakulama criminals agombolezele uNumzana uMgabe ngoba ngumsebenzi wabomahluli ukusitshela ukuthi ama criminals ngobani sombona ngani ikho okwasuka kwaphambaniseka izinto ama institutions ethu kasasebenzi kuhle ngoba savele singalungisanga izinto kusukusela ngo 2017
umthethwandaba unqume ukuthi akamelanga azwakale nje ekhankasa loba ukukhuluma ngezokuncintisa kukhetho ngoba engenza njalo uKasukwere uyabe esephula umthetho Ukasukuwere waphuma elizweni ebaleka ngomnyaka 2017 ngemva kokugenqulwa kombuso kahulumende owayekhokhelwa ngumuyi umnumzana Robert Mugabe ngabebutho. Wake waphindela ekhaya kodwa waphuma njalo esesiya kwele South Africa lapha ahlala khona okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Umthethwandaba waphezulu we-High Court wethule isigwebo sogodo uTapiwa Makore loThafatswa Shamba ngemva kokubathola belecala lokubulala ngesihluku indodana yomfo wabo wayele minyaka yisikhombisa uTapiwa Makore. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula isigwebo sakhe uMahluli uMnamato Muthebetsi obencediswa ngababili abathi uMnumzana Chakubinga kanye loNkosikazi Chitsika uthi babone kuyiso esilungele ukuphiwa ababili laba njengoba engaboni ukubahlalisa entolongweni impilo yabo yonke loba eminyakeni eminingi kungasiza njengoba kungabantu abenza isihluku esikhulu lolunya ekubulaleni uTapiwa bengela ngitsho lesazela esikhombisa ukuthi bayazisola loba uxolisa nje kubazali bomufi lomphakathi wemangweni abahlala kuwo. Kodwa igqwetha likaMakore omdala uMnumzana Munya Felix Mizi uthi sibamangalisile lesi sinqumo ngoba bebengasilindelanga ukuthi singethulwa nguMahluli.
We expected the death penalty in respect to the first accused, but we didn't expect it in respect of the second accused.
Kodwa besingakulindele masikhangele umamangalelwa wesibili.
Unina kaTapiwa obesemthethwandaba laye uNkosazana Linda Munyori uthi lanxa bevumelana lesigwebo esethulwe emthethwandaba lamhla ubengajabula kakhulu ngaye ababili laba bayatsho ukuba balisa ngaphi ikhanda lomntanakhe owagcina engcwatshwa engelalo. UNkosazana Patience Sibanda omunye obekade esemthethwandaba lamhlanje kusethulwa lesi sinqumo uthi silungile.
Udaba lukaTapiwa Makore luzwisa usizi ngokubana izihlobo zaseduzane, kodwa sibe sesikubona ngelinye ilihlo ukuthi nxa imuli yakhona iduduzeka nge-death penalty leng ebekwe namhlanje sithi kuyikho kulungile.
UMnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA laye uthi silungile leso sinqumo edabeni lokubulawa kukaTapiwa.
Laba babulala umntwana wakoMakore bafanele bangabi khona phakathi kwabantu kwaphakade ngendlela abenza ngakhona. Kumele bayegcinwe ejele bafele khona bangaphenduki njalo. Isenzo sabo sibi, sibi okuphindwe kanengi. Bebengabulala baqeda abantwana du, benza ukuganga okukhulu kakhulu njengoba babengabantu abaseduze umntwana ayebathemba.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Elite Africa Research ngoNhlangula luveza ukuba ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Iphephandaba le-Daily Maverick libika ukuba uphenyo lolu luveze ukuba ibandla le-CCC lizathola amavoti ayisilinganiso esifika phose ongamashumi amahlanu ekhulwini, i-47.6%, kuthi elezanu PF lithole afika phose amachumi amane ekhulwini, 38.7%. Uphenyo lolu luveze njalo ukuba ibandla le-CCC lizanqoba kukhetho lokudinga amalunga idale lephalamende phose ngesilinganiso esifanayo. Inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda ukuqhuba uphenyo oluveze ukuba ibandla le-ZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Felix Magalela Sibanda okubandla le-CCC.
Ama-research la ayavumelana ukuthi abantu beZimbabwe bathwele nzima. 1, economy iye silahlekile. 2, abantu beZimbabwe bayahlupheka. 3, almost 75% bavumelana ukuthi bathwele nzima economically, politically. Uma sesilandela ububanzi benzima sibona ukuthi yiyo into eqakathekileyo. Uma 75% abantu beZimbabwe belamba behlupheka bengalamali, kutshengisa ukuthi bazavothela lowo ongekho kuhulumende odilize inotho yeZimbabwe. Thina besisi siyathaba ngoba amasaveyila womabili achaza mhlophe ukuthi abantu beZimbabwe abathabanga njalo bayahlupheka, akulalutho abaluzuzayo, akunamsebenzi, kule corruption.
Kodwa siyabona vasibantu ukuthi bathi linganqotshwa xa sigangela olunye uphenyo olutsho njalo.
Ngamafitshane siyagcizelela ukuthi amasaveyila apha umbono obanzi ukuthi abantu beZimbabwe abathabanga. Ngalokho thina labantu beZimbabwe sesicubungula sibona ukuthi ngitsho le Afro Barometer yathi kulabanye abantu 27% abangazange baveze ukuthi bazavotela bani kupresident. Abantu abesaba ukukhuluma isikhathi esiningi ngabe opposition abesaba ukuthi ngeke bazalandela ngamasiyayo. Ngalokho uma sisiqathanisa ama survey la evela ku Elite Research Survey le Afro Barometer ziyavumelana ukuthi abantu beZimbabwe siyahlupheka, asila msebenzi, kule gold mafia, kule corruption, kule a lot of things ezenziwa izana le khulumeni ezingalunganga.
Lo mnumzana Felix Magalela Sibanda okubandla le CCC sixoxela ekobulawayo. Siphinde sakhuluma ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla lezano PF.
Mhlaka 24 sizabe sesikhuluma ke ibarometer eqondileyo usubona ke ibandla lethu selinqobile ngoba sibona ngemsebenzi eyenziweyo ebanjiweyo kusukela ngo-2018 kufika namhlanje njalo lokuguquka kwabantu sebeqala manje ukuvuleka bebona ukuthi kulezi izinto eziyizinto zabantu ezingaso zinto zethu pho-ke lakhiwa ngabanikazi bayo.
Bakhona abanye abakhonona besithi-ke ibandla lezanu-P F akula lutho vele olukhanyayo olubambekayo eseliyenzile lokho kwangela umongameli Emmerson Mnangagwa kulezithembiso ngokukhuluma kwabo kuthi izithembiso lezo kanya zane zingamanzi nje.
Lokhu Mthembo kukhulunywa nje ngumuntu ovele nje efuna uba yisibhanxa ongafuni ukubona iqiniso elento eyenzakalayo lapha ku-ground. Sure ungathi akula lonto olwenzakalayo ubona imigwaqo isakhiwa khangela i-Bybridge Border, i-Harare International Airport, i-Victoria Falls International Airport, ukhangele amadama akhiwayo all provinces eZimbabwe kule dama eselakhiwe ukwenzela lokho lokuthi ayi-water harvesting, ukwenzela phela ukuthi silime anytime ngoba amanzi esekhona sisebenzisa lokona kuthiwa i-irrigation. Khangela igwayisha ngani eyayiqaliswa ngamabhunu ngo-1912 kwabehlula kodwa from 2018 ukufika namhlanje sikhuluma kanje isi-over 80% ukuthi 90% completion okuzaba yinto ezasoluva amanzi i-water problem yethu lapha koBulawayo forever and ever. Even i-create futhi i-green belt usuka khonale egwayi ubuya udlula konke laphana kubonyama endlokozi uyofika lapha koBulawayo kuyinto ekhona ebambekayo ekhangelekeyo. So umuntu ozakuthi akula nto ebambekayo eyenzekileyo yabe sisho likhangele ebhinga khona ebhinga indawo vele ebikhohle lele ingazwa lokhu kuhamba njani. Khangela iphumbu lezi ezikhona sokule airport le-airport khona ngale, khangela ama-irrigation scheme avuswe khona ngale, khangela konke ama-rigging lokuze nalo ogole ihlanzi afakwe khona ngale. Kunengi okubambekayo ongakudobha ukufakela phana emgcekeni ukuthi hhayi kodwa shiwa lapho abayenze lokhu.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu P F obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Umeli weSouthern edalela eParliamente umnumzana Peter Moyo uyakulandula ukuthi ungomunye wamalunga edalela eParliamente awe MDC ekhokhelwa umnumzana Douglas Monsora alichumi asehlubukile kuleli bandla aya kuzanu PF. Unobhala jikelele wezanu PF umnumzana Obert Mpofu Izolo wamukele amalunga MDC amane abalisa uNkosazana Lindiwe Maphosa, Memory Mbondiya, Winnie Kankuni, lo Virginia Mafutha, wazisa lokuthi wonke asesiza kubandla lakhe alichumi. abanye abayisithupha baqanjwe ngamagama kumakhasi aseNPF enkundleni zokuxhumana njalo bebegoqela umnumzana Moyo. Kodwa umnumzana Moyo utshele untungameli inkomo yeStudio 7 ukuthi ulokhe elilunga le-MDCT.
Into ekhona ikuthi nxa ngiza kuya kuZANU-PF ngizazisa uZulu ukuthi hayi mina sengihambile. So akula muntu engimthume ukuthi khona angilele. Abantu bazihambela bodwa eZANU-PF headquarters bayaphuma amapicture abo. Bonabo abantu bona amapicture wona lawo yibo abahambileyo. Kodwa mina nxa ngizazikhulumela ngedwa angikhulunyelwa. So laba abantu laba kumbe bayahlanya kumbe banjani angikwazi ngoba azange ngithume umuntu ukuthi kakulomela azange ngike ngithi umuntu kangalibhaleli ibizo mina ngihlale eHarare duze neZANU-PF headquarters yakhona ngabe ndiyini ngabe ngihambele ngedwa. So laba ngazidibane kumbe bakhuluma ngomunye umuntu kodwa nxa ngizahamba hhayi ngizakhuluma ngatshela uZulu nezizathu.
Labo abahambileyo kuZANU-PF abaphume besemahofisini ungaba ubuke wakhulumisana labo mhlawumbe yini wabazisa ngokuthi kumbe lawo ufuna ukuhamba?
Ngivele angizange into engikhulume labo ngitshona kanye yikho nje kumbe sebehlanya kumbe sebangabantu abanjani ngoba angikwazi nokuthi izwe lami balikhethe ngaphi ukuthi baliphiwe ngubani vele angikwazi. Kodwa nje usho wami ukuthi nxa ngiza kuya khona mina ngiyazikhulumela ngedwa angikhulunyelwa ngoba yisimi mntwana omncane kupolitiki lapha.
Ukuthi kungaba lo munye uPeter Moyo olilunga lephalamende ngokwazi kwakho liba nengini oPeter Moyo ephalamende kumbe nguwe wedwa?
Yini ngedwa uPeter Moyo silinalamazi ovela eSabatoni uMP udeputy organizer weMDC Alliance i-National Executive Member MDCT yini one akulo omunye uPeter Moyo abangamkhulu loba laba bantu angasikola lowo usungowangathi.
Yebo uyatsho mhlonitsha ukuthi nxa uza kuya kuZANU-PF uzazikhulumela. Khathesi singatsho ukuthi usalilunga le-MDC.
Khathesi ngililunga le-MDC ngimelela isasathoni ngikhona angikaphumi ngisesekhona sibili.
Kodwa ukuphuma yinto ocabanga ngayo.
Uyabona kupolitics awungeke uthi khona ungeke waphuma kumbe uyaphuma ngoba ipolitics ngumdlalo wabantu abangathi bayahlanya.
Lo ngumnumzana Peter Moyo ummeli weSouthern edalela ePhalamende njalo elilunga leMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora. Isikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe ukuze sizombono wakhe ngalolu daba. Umanyano weNATO namhla unqume ukuthi uyasekela ukuthi le-Ukraine libe lilunga lomanyano lo lanxa ungacacanga ukuthi lokho kungenzeka nini njengalokho obekufunwa ngumongameli Volodymyr Zelensky walelo lizwe yena odinga izikhali zokulwisana lele-Russia kumpi esaqhubeka elizweni lakhe. Isinqumo lesi sithethwe emhlanganweni wobuqhutshelwa eLithuania ngabakhokheli beNATO abagcizelele ukuthi ele Ukraine lizangena kulo umanyano kungavunyelwana ukuthi seligcwalisile izinqumo ezidingakalayo. Umongameli Joe Biden weMelika ubegcizelele ngaphambilini kwalomhlangano ukuthi ngempela ele Ukraine alingalungeli ukuba lilunga leNATO. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Isinqumo lezi yiso sibile besikhangelelwe ukuthi singenzakala okwalamuhla. Ngoba ngithi ungathi uyakhangela kuhle kuhle ujaha lo upresident we-Ukraine. Ngoncedo lolu aseluzuzile besikhangela nje amalanga adluleyo lapho ukuthi sekuphose kube le 500 days zempi ye-Ukraine le-Russia. Uncedo lolu aluzuzileyo olwenze kubambe kuze kube 500 days zonezi esikhuluma ngazo luvelele khonapha kuona lamazwe aseNATO. So amazwe la inhlanganiso yeNATO amncedisile kakhulu. Ngoba kuqalisa impi wayengathi kalazwe ingqondo zokuthi angaba ingxenye yaleli qembu. Wayefisa ngoba ungakhangela yikho akuchayelwa iRussia ukuthi khona ufunelani ukungena abe ingxenye yeNATO. Ngoba kuzabe sokusenza ukuthi iNATO ibe lelizwe eliseduze eborder yeRussia ukuze ilizwe lelo libe yimemba yeNATO. Sokusitsho ukuthi laba abase Ukraine, kumbe ngithi yoni Ukraine, iyabi siseduzane kakhulu le Russia ukuthi selaba baNATO sebengafaka izikhali zabo eUkraine zikhangele khona ngale eRussia. Yiko kona loku akuchayelwayo lo ujaha uZelensky, upresident we Ukraine. Yiko ke nxa esengathi uyachuchisa ukuthi angene abe yimemba, bayesabela ke laba abeNATO ukuthi bangamthatha khathesi sekungaqhamuka impi, pose maybe i-Third World War. So ke bananzelela ukuthi kungangcono bake bangathi bayadeda kancinyane, bayamqobotsha kancinyane.
Ikusasa-ke ubudlelwano be-Ukraine lomanyano lo owe-NATO kanye lele Melika, njengoba sibonile uMongameli Joe Biden ngaphambilini ukuthi laye ubesekela isinqumo esithethwe lamhla.
Ngibona ngathi ubudlelwano be-Ukraine lamazwe la inhlanganiso ye-NATO izaqhubeka injengakhona lokhu eyikho khona. Ngoba amazwe la angamazwe amiseneyo, ameleneyo, amazwe awe-NATO le Soviet Union layo iqoqabayo ngaphaya neceleni, ngithi le ingathi le China, ibe le India, ibe le Saudi Arabia, lalaba o Iran. So ke kungathi kumelwene khona phana. Angikholwa ukuthi bangayekethisa laba be-NATO ukuthi bayemelo lo Zelensky.
Lo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, obexoxa ecingweni le Studio 7 eseDallas eTexas. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Felix Silundika, indodana kamoyi uGeorge Silundika owalwa impi yenkululeko, njalo wanikwa isicoco seqhawe lesizwe leZimbabwe.
Ngiyabonga kakhulu ukunginxusa kuhlelo lwakho lolu, and njalo ngithanda ukubingelela abalandeli labalaleli bakho. Bengihambe elokuzeni esikolo seGeorge Silundika High e-primary. Ngiqale nge-primary ngoba isikhathi esiningi sasijayela ukuvakatshela i-secondary. Secondary yiyavulwa kuqala, kungakavulwa i-primary, so yiyo besijayela ukufika kiyo. Kodwa ngaleso sikhathi sithe singcono sivakatshele abe-primary kuqala, siyexoxa labo, siye babona labantwana, ababalisi kunye labantwana, konke lo mphathi. So ngakho ke te siyakhuluma ngale besivele sesiqoqile lokho besikuxoxa, ukuqoqa ukuqoqela abantwana izipho esiziphiwe inhlanganiso ezithile ezivela kwezinye indawo. So ngakho ke kuyasijabulisa lathi kathesi kakhulu ukuthi khona basamukela kuhle.
Izipho lezi kade lilazo zibalisa ini lani?
Ngenxa yokuthi bekuyisikhathi sethu sakuqala ukuyafika khona ngale, besingazi exactly ukuthi khona into abangaziqhabisela ngezinjani. So sasesidinga sacela ama-pencil cases, lama-notebook, lezinto zokudrawa ezabantwana eze-art. So yikho sasicele ngalelo langa, and then plus lelokuzeni equipment yo esports ebhora
singathi bakuthakazele kanjani konke lokho
kunye lelo kuzenze impompi zakhona zokupompila kuze namabhora so bakuphakethela kakhulu
ye nxa sisikhangela njalo uthi uyahamba futhi khonapho ke kusecondary school ikuyini elakwenza khona ngale
hayi esecondary school sayenza khonokho sasivele sijale ukukwenza ngemihla imihla ngemihla ikuthi bese kulesikhathi eside sagcina ukuhamba ngenxa yokuthi kwatshintsha uprincipal so i-leadership entsha sasingeselayo babengasasicontact lapho ngoba babebatsha bengazi ukuthi bengasidinga besitole ngapi so khona ngale lakho sasifele sidubu sijayele ukuthi sihambe siye kunika ama-prizes nxa kuyikuthi khona basibusile i-prize giving day so sasihambele lakho khonokho kufanaa lalokho esasihamba lakho kulokhu zeni ku-primary and saphinda sahlala laphansi saxoxa lababalisi kunye labaphathi besikolo wonke nje
singathi-ke nxa sikhangela khonoke likwenzayo libona ngizane kunceda kanganani abantwana besikolo lababalisi
kuyasinceda lathi thina ngoba ilokungana i-foundation vele i-family foundation yako silungeka vele sikhangele khonoko ukuthi khona sikhankasele izinto ezinganceda abantu abangela ndlela zokuthi bethole usizo so ngakho-ke lathi kuyasijabulisa kakhulu ukuthi khona yena sathola esikolweni kungathi abalosizo oluningi abalufisa ukuthi khona bengaba lalo olugoqela izinto zokufunda lokwe-sports so ngakho-ke yikho abasitshela ngakho plus lezi izinto ezingabe ziyabanceda ukuthi khona nabephile khonayala esikolweni kabalazi yi-boarding school i-secondary ngakho-ke kulezinto eziningi ezifunakalayo ezigoqela into ezinjenge ukudla lima lokwe-sports lokunye nje ama-resources ukuthi befunde izinto abazidingayo kakhulu abadinga usizo ngakho
singaphosa amazwi akho okugcina khonapho babasilunde
ma kule nhlanganiso ezikhona kumbe abantu nje abafisa ukuthi khona bengasiza izikolo ezinjengasedoge slundika lesa ej moyo izikolo lezi njengoba abantu abaningi mhlawumbe bayakwazi ukuthi zasungulwa ngo-1982 khonapha ngemva kokuphenduka kwama-refugees bevele ezambia so ngakho-ke kulezinto eziningi sibili abangabe beqhwabetheke ukuthi khona bengazithola ngakho-ke nxa kuyikuthi khona bakhona abafisa ukusiza kumbe ngabantu abafunda khona ngale ifuna ukusiza through thina bengasicontacta nje inamba yami ngu-country code 9665309302711
lo mnumzana Felix Silundika isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Saudi Arabia obexoxa ecingweni lo Gives Dube weStudio 7 luyalandela uhlelo Live Talk namhla olwe-Diaspora Forum lapho uJonga Kandemiri we-Studio 7 uyabe xoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ukuthi sizwe imbono yabo ngomomo wezombusazwe eZimbabwe ngaphambilini kokhetho olukhulu lukamhla ka-23 ngenyanga ezayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umthethwandaba we-Electoral Court wethule isinqumo sokuvimba umnumzana Xavier Kasukwere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele. Uphenyo olwenziwe yinhlanganiso ye-Elite Africa Research ngohlangula luveza ukuba ibandla le-CCC lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. Umanyano we-NATO namhla unqume ukuthi uyasekela ukuthi le-Ukraine libe lilunga lomanyano lo lanxa kungacacanga ukuthi lokhu kungenzeka nini. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa iye nhau muririmi rweshona.
Lilan.
Murauriye zvabuda.